atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 17 kumfumfu 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubufakazi lobo esikubonayo obukhulunywa kukhomishini leyo siyakuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona aniningi lalapho abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo bangani balecela abalalo.
Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho iqhubekele phambili eHarare namuhla, abantu abaningi besipha ubufakazi.
Njengama-organized body ze-labor besingakazeke sihlangane lo minister omutsha, so besisiyabonana laye sithetheke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina.
Iziphathamandla zenhlanganiso ye-ZCTU namuhla zihlanganele umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alinhlanganiso ngamapholisa. Ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi amankampani athumeza imali asebenzela kweleBotswana exwayise abafisa ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi baqale babuze ukuthi imali ikhona na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa elibutho iqhubekele phambili lamhlanje eHarare. Kulabantu abaningi abapha ubufakazi, abanye besithi udlakela lolu lwaqalwa ngabe MDC, kanti abanye bebesola ibutho. Aba phe ubufakazi laba bagoqela abanye abadutshulwayo lababulawelwa izihlobo labangane. Kubika uGibson Bebe.
Ngemva kokuba ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC isiphuze ukuletha impumela yokhetho lukamongameli abatsha bebandla le-MDC Alliance bangena emgwaqweni wedolobho leHarare betshengisela ngalesi simo okwaphetha kubangela ukungenelwa kwabebutho badubula emphakathini babulala abayisikhombisa walimala abambalwa. Omunye wabakade bekhona kulesi sehlakalo sokuqala kwale khomishini namhlanje ngumnumzana Justin Sikala. Yena-ke ubuke okwenzakeleyo esithi lokhu kuzanceda ukuthi izehlakalo ezinje zingaphindwa kwelakusasa.
Ubufakazi lobo esikubonayo obukhulunywa kukhomishini leyo siyakuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona aniningi lalapho abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo balecela abalalo kube ngani abafuna ukusola uhulumende onguye waletha amasosha abo yazodubula abantu. Okunye kwakhona kuseqinisweni sibili siyakuthakazelela.
Owayemele ibandla leZANU-PF encintisa kukhetho lukakhansili kuward 6 eHarare uNyasha Zenda laye ufakaze phambi kwali khomishini ethi abasha be-MDC babefuna ukumtshisela ebhasini elase limumethe umlilo eceleni kwehofisi yeZANU-PF. Uthi wenelisa ukuphunyuka wacasha ngemva kwemota eyayimile okwaba yikusila kwakhe. Kodwa umnumzana Themba Sihwa, omunye wabakade belalele kunikwa ufakazi, uthi umangaliswa yibunengi bobufakazi babantu abamele iZANU-PF okudala ukuthi abantu bagcine bengamukeli impumela yale nhlolisiso.
Yabe silandele i-Commission of Inquiry kuma-shootings ka 1 August after my elections lapha eZimbabwe. Ya, sibili kukhanya bayasebenza but asikwazi manje ukuthi ama-witness angikhona wonke la akhulumayo ngabantu abajenuini kumbe ngabantu abathengiweyo ababhadaliweyo ukuthi bekhulume into ezinjani ngoba abaningi bakhona khanya bakhuluma be-against MDC. Of which abantu abaningi bona bacabanga ukuthi amasoja ayaphambanisayo ngokudula abantu but abantu abafakazayo bona khanya banika icala ku-MDC so asikwazi ngibantu bakhona abajenuini.
Kodwa iningi lalabo ababuye ekuhlaleni kwedale lekomishini le lithi indawo eyenzelwa linhlolisiso incinyane okuyinto esenze abanye abafakazi bengelisi ukungena benika ubufakazi. Intatha lezindaba kanye lozulu jikelele obekhona bagcine behlezi phandle lapho akade bebukela okwenzakala phakathi kumabona kude ngokusolakala kwendawo yokuhlala. Omunye wabahluleke wokulalela bephakathi ngumnomzana Abelsiziba ngoba engatholanga indawo yokuhlala lokulalela ephakathi.
Angithi bona bathi khona le public hearing kushitsho ukuthi ngingumhlangano okumele uhlangane khona wonke umuntu nje bekwanisa ukuthi abuye ezolalela kodwa nje kutshoni-ke nxa sebezasihlalisa endaweni encane kangaka efinyezeke kangaka kusitsho ukuthi iningi lethu sesiyahlala phandle singela ndawo yokuhlala njalo siyakhuluma siveza ubufakazi bethu njani. Indawo leko kumele ibe indawo enkulu ekwanisa ukugcina iningi labantu njalo kube le ningi labantu elizanti kubufakazi.
Unkosikazi Marian Chidamba omunye wabafakazi namhlanje uveze ubuhlungu obukhulu lapho elandisa ngokudutshulwa komna wakhe ngabebutho esehlisa izinyembezi. Uthe yena wafika ebona labo abagezisa izimota edolobheni bevala ngenhlabathi lapho awophela khona umna wakhe wamfica vele sekuyisidumbu eseqanda. Ikomishini le ikhangelele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi isizwa ubufakazi bonke besesihlakalo sikamhlaka 1 Ncwabakazi ibizophetha ngokwethula umbiko oveza imbangela okwalokho okwenzakalayo. UZulu ukhangelele ukuthi uhulumende ajezise labo abazafunyana ukuthi bephula umthetho kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi ngubani owalayela ibutho ukuthi lizedubula abantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Iziphathamandla zenhlanganiso ye-ZCTU namuhla zihlangane lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi sekayinzenza. Zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alihlanganiso ngamapholisa okugoqela umgcinisihlalo wayo eMidlands umnumzana Kulakwashe Munengiwa yena oke wabotshwa namuhla. I-ZCTU ithi uMunengiwa uthethwe ngamapholisa ayamgcina enkambeni okwamahola athize emedesa icala lokuqoqa ukutshengisela okwakuhloswe inhlanganiso le ngeviki edluleyo kodwa ubuye wakhululwa engedesangacala. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo usole kakhulu amapholisa ngesehlakalo lesi.
Sibona ngani nje le yindlela yokwethusela inkokheli zebandla leli ngokuthi bayakwazi ukuthi sivele sikhangelele ukuqhubekela phambili siphikisana lobubi lalokho esingavumelani lakho. So sibone ngani amapholisa asebenzisa nje amandla abo ukuthi bethusele amalunga ethu.
Lihlangane lo mphathintambo obona ngendaba zezisebenzi lamhlanje belikhuluma ngani kahle kahle?
Singathi nje umhlangano walamhlanje ngesilungu bathi it was a courtesy call kumbe singathi besizombingelela njengoba lokhu waqanjwayo njengama-organized bodies e-labor besingakaze ke sihlangane lo minister omutsha. So besi siyabonana laye sithethe ke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina njengezisebenzi sakhasisa ukuthi aluba ke ugatsha lwakhe luyaqinisa indaba ye-tripartite negotiating forum. Sibone ngani ke li-platform ke isifile, izabangela ke ukungahlaliseki elizweni nxa izisebenzi seziyahlangana lama-policies esingawaziyo ukuthi adatshulwe ngaphi, avelela ngaphi, abangelwa yikuyini. Kunye lakhonokhu nje ukubanjwa kwabantu bethu ngamapholisa ebusuku ezindlini zabo. Sikubeke kwabasobala ukuthi hayi akusibambi kabuhle, nothi thina kuphela, akuyakhi ilizwe labo abafuna ukudlelana lathi. Asoze bejabulele nxa bevala ke emaphepheni ukuthi silalaba abakhangelwe ezomthetho bangena ezindlini zabantu kebusuku bebopha izisebenzi ezingalacala. Sibone ngani akusoze ke kupheke i-imeji enhle elizweni, ikakhulu nxa sikhangela uhulumende othi yena is open for business.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseHarare. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ubengeke akhulume ngokubotshwa kukaMunengiwa ngoba ukukhefu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ungene kulanga lesibili umhlangano lamhlanje, umhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele oqoqwe ngabe dolobho lakoBulawayo bemanyene lenhlanganiso yeUrban Councils Association of Zimbabwe. Kumhlangano lo ukhuluma ngokutshalwa kwezimali kumakhansili injalo uphansi kwesihloko esithi Local Government Investment Conference Logic. Lo mhlangano ovulwe ngokusemthethweni ngomphathintambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ungene kulanga lesibili ukhangelele ukuphela kusasa lapho amakhansili amanyane kobulawayo ehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Evula okusemthethweni lomhlangano lamhlanje, umsekeli kamphathintambo wezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe kuhle amakhansila asekela imisebenzi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi ilizwe livulekile kwabafuna ukuzotshala imali lokusungula amabhizimusi. Ethi njengohulumende baphakathi kokubona ukuba amakhansili ayaqala ukuqhuba umbuso wezabelo.
Yes, sithina sesibisa khona ngapha kuma local authorities indaba ze-governance. Sesifuna ukuthi abantu bakhangele endaweni zabo ukuthi balani, bakhweze imisebenzi yama-local authorities kulokuthi thina njengo-government sibe siphezulu laphana sikhuluma sithi sifuna ukuthi kube nje, bona abantu sebehlala bodwa phansi ba-decide.
Umqondisi wezindlu kobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo zokwakha lokhu liqonga malanga wonke, kodwa udubo olukhona yikuma manzonzo kwezomnotho elizweni ngoba bengenelisi ukulungiselela ukutholisa abantu izindlu.
I-waiting list iyaqhubeka imemetheka, okwakhathesi i-around 115,000 of ama residents are registered ukuthi afuna izindlu. Inkinga esibhekana lazo okwamanje ngibona ngathi kuhambelana lesimo somnotho wezelizwe osokuyikuthi sokuyinto esisiba ngaphezu kwamandla ethu.
Obona ngezentuthuko edolobheni leGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo uvumelane lokhumalo ethi balodubo olukhulu.
I-housing list yethu dadwethu imi ku about 12,000 and inamba enkulu sibile ukuthi lati we are worried ukuthi siyenze njani. Yikho on the other hand uyananzelela ukuthi ama-council including ourselves silodubo lwe-equipment yokusevisa ama-stands ukuthi ama-stands ebe khona.
Umabhalane we-council ye-Plumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe uthi bapha abantu indawo zokwakha kokuphela emizameni yokwehlisa inani labalinde ukuthola indawo zokwakha.
Uhlelo lwama-stands lumi kanje siya continue sinika abantu ngemiyaka ngemiyaka siqhubeka asimi abantu abayinvolved ku service ngostands banengi siqala ngecouncil yona ngokwayo siya service ama stands as a local authority ukuze si reduce waiting list sibe lama partners esangena kuma MOU labo abanjenge ZB eyathenga umhlaba onganenisa ukuthi ube lama-stands angu-748 stands.
Isikhulumeli se-council ye-Beitbridge umnumzana Raniel Ndowu uthi inani labalinde ukuthola indawo yokwakha lifika kunkulungwane ezilitshumi lane i-14,000.
Thina singathi ihlelo lethu lezindlu i-waiting list yethu ihlezi ku-14,000 i-high density, medium, low density ama-residential areas. So ama-residential stands ethu aku-around 14,000.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwezindlu kunye lendawo yokwakha kuthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo yokwakha liqansa impika lamalanga. Umhlangano lo wamakhansila okhangelelwe ukuphela kusasa ungene ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuke emazweni lenhlanganisweni zomhlaba agoqela ele-Italy, i-United Kingdom, i-World Bank lezinye. Iziphathamandla zamakhansili e-South Africa, iMalawi leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulivestock lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela inhlupho ezibhekane labathuthela emazweni lo kuhlukunyezwa kwalabo abangela maphepha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Russia uthi isifundise ekolishini esileminyaka engamashumi amabili yiso esithiye ibhomba salandela ngokudubula ngombhobho okhafula inhlampu ngesiqubu esikhulu kwafa abantu abalitshumi lathobamnembili kwalimala abangamashumi amahlanu lamhlanje ekolishini elifundisa imisebenzi yezandla elisedolobheni lekhethi kwele Crimea. Iqula elakhethwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuhlolisisa udaba lokuhlukunyezwa kwabesiRohingya Muslims ngabebutho leMyanmar lilaywe ukuba lizokwethula elikutholileyo ekupheleni kwalinyanga. Ifilimu etshengisa okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda kuthola uzibuse ethiwa Gugurahundi genocide 37 years later iyabukiswa sikhuluma nje eHarare. Umqoqi wale filimu njalo eyintatheli zindaba uZenzele Ndebele uthi umanyanele inhlanganiso yeSAPS Trust ukuyibukisa lifilimu eHarare ngemva kokuyibukisa kobulawayo ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ifilimu le isidale ingxoxo-mpikiswano enkundleni esifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp ngokwenzakalayo. Sixoxele umnumzana Ndebele ngalolu daba.
Kathesi siseHarare eSurface Trust, lapho-ke i-documentary le ezabe itshengisa in the next few minutes. I think konke kuhambe kuhle, akula singathi kuyakhathaza. Ngingathi kona bengisebenze kakhulu abantu beSurface Trust abayibo abaqoqe abantu ukuthi bebuye lapha. Ngokwazi kwami I think bozabela abantu abangadlula 100, and bathi abantu bakhona abaningi bathe bayabuya. So kathesi abantu abaningi sebebuyile, simelele nje ukuthi siqalise. Le ngathi free advert efakiweyo lapha kubo social media, so anyone ozwa nje elesifiso sokuthi ebuye ezobona i-documentary le uyavunyelwa ukuthi ebuye ezoyibona. So indaba ye-ground asiyo indaba yamaNdebele kuphela, indaba yomuntu wonke. So ukubuya kwethu eHarare ukuthi siyakwazi kula bantu abaningi abaso esiNdebele ikostate ubebuye bezobona. So ngicabanga ukuthi akuthwali kuzaba lamaNdebele amalutshwana ngokuseHarare.
Ngokubona kwakho ngosukwenzile langalokho abantu abakubhalayo kubo social media, ubona ingani lalaba abangasibo besiNdebeleni labo bazabuya?
Ya, ngibona ngani ibo bazabuya ngobuningi bezozwisisa, ngoba I think baneminyaka eminingi kakhulu betshela manga. So abaningi balokhu beyabambile lawo manga, omunye ufuna ukuzo bakhona abazabuya befuna ukuzophikisa kumbe befuna ukuzokhuluma amaqiniso abo abacabanga ukuthi bayawazi. So abantu bazabuya for injongo ezithiyene.
Siyananzelela njalo ukuthi umfanekiso lo usukhona ukubomabona kude lapho umuntu angazivukelela khona, akunciphisi yini inani labantu ababuya kuzobukela?
I think abantu abafuna ukuzobuya babukela bake funa ukubona lowo muntu owakwenzayo, bafuna ukuzwa ama-discussions azaba khona, bafuna ukuzokhuluma. Kwehlukene kakhulu ukubukela ku-YouTube ngokuya kubukela uwedwa, imibuzo layo uyaziphendula, but nxa kula bantu abaningi liyaba lama-discussion uyabona okunye, plus it becomes i-networking ukuthi lani lihlangane lixoxe nje. So kwesinye isikhathi uzathola umuntu ukuthi ngayibukela ku-YouTube but mfuna ukubuya ngoba kuya kula bantu abaningi.
Yiziphi iziphathamandla andla elisinxusile?
There was no esingathi kumbe specific invitation to abantu. So wonke kube kuyi open invitation, akufanani le launch eyayenziwa kobulawayo kwakuyi premiere lapho esasinxuse izikhulumi ezijene. So lapha anyone ofunayo uyabuya kula program yokuthi kuzaba lama guest speaker lento ezinjalo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yintathelizindaba njalo ngomqoqi wefilimu emayelana ngompuqazwe weGugurawundi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwemali yakwele Botswana eyamapula endaweni esifana lakobulawayo kanye lezinye eziduzane laleli lizwe sokubangele ukwehla kwenani labangena elizweni elingumakhelwane leli. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulokuxokozela ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe, umgwaqo engena kwele Botswana ulokhu womeqha kungela nenye lizothenga impahla elizweni elingumakhelwane. Kujwayelekile ukuthi uma impahla isilela kumbe idula eZimbabwe, abanye bechaphele kwele Botswana ukuyathenga khona. Kodwa kathesi ukuselakala kwemali yeBotswana eyepula, ngitsho lemkambo yensitha kujo ukuthi inenye lehluleka ukungena kwele Botswana ukuzothenga. Abalihlekana abenelise ukungena ebezothenga impahla endlini emadolobheni afana leHabron kanye leFrancistown bathi ipula ilihlwe lentwala, ngitsho ezidaladeni lapho inengi elithenga kwabantshintsha imali ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Umnumzana Brian Ndlovu yena uthi ubenelise ukuntshintsha ingcosane ezothenga iHabron esuka kobulawayo, uthi amapula kawatholakali osekubathwalise kanzima.
Isifiso ebantwini abaningi sikhona sibili ukuthi bebe bezotshaya i-shopping yabo lapho eBotswana ngoba into zichipa, but ezichizathesi ipula alitholakali emgwaqweni. Lama uze ngifike khonapha ngifike kanzima kakhulu, ngilithenge ngentengo ephezulu ukuze ngibuye khonapha because alibonakali kathesi emgwaqweni.
Omunye laye othi ubethenga impahla phose isikhathi sonke kwele Botswana unkosikazi Progress Kunene uthi sekunzima khathesi kulandela ukuselela kwemali ikakhulu eyohlobo lwamapula.
Ngibenguthanda njalo ngukhelile uzo shophe eBotswana kodwa khathesi inkinga esikhona ukuthi ipula lakhona kalisatholakali lokuthi noma uzama ukulithola lithengeka nzima, so sokunzima ukuthi sibuye ngapho uzothenga impahla.
Kodwa kule themba ngesikhathi uhlobo lwemali yebond note luthole esinye isisindo ekade sihle kakhulu phakathi kweviki uma kuqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Rodwell Moyo uthi kubabha ithemba ukuthi uma isilinganiso sebond note singaphose sifane ledola leMelika, ezinye inhlobo zemali ezifana lerand kanye lamapula kuzatholakala.
Hayi kunzima, kodwa siloku lithemba lokuthi mhlawumbe kungaba ngcono amapula aqale utholakala, njengoba nanku sibone ama-bond notes eqala ukuphika against the US dollar this week.
Ele Zimbabwe liphakathi kwenkeme-nkeme kwezomnotho, kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni. Okunye kufana lamafutha ezimota kuyasilela, kukanti intengo yempahla iqonge okwamagama osekulethe imfanekiso yomnyaka ka-2008 igijima engqondweni zabanengi. Ngingumathin Ngwenya owe ndaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizambwa usetshayele ihlombe abafana bakhe ngokwenelisa ukuthola imiklomelo emine kumidlalo yomkhankaso weAFCON elidlalele iqembu leDRC. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMorias liphumelele lemiklomelo emine ngemva kokudibana lele DRC kumidlalo emibili njengoba linqobe nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe khona le kule DRC ngomgqibelo kwathi izolo. Ngolwesibili lawa amaqembu abe ngujikilobhanca 1-1 emdlalweni oqhutshelwe esikodlweni iHarare. Esekhuluma lentathela izindaba yokuphelani komdlalo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSunday Chizambwa uthi yena abafana bakhe benze umsebenzi omuhle kakhulu njalo bebengathatha yonke imiklomelo eyisithupha luba abadlali bebekhona bonke.
DRC are not a small team.
Iqembu leDRC asiyoqembu lamangamanga, njalo senze kuhle kakhulu ukuphuma lemiklomelo emithathu sidlala khona kule-DRC okuyinto engavamanga. Udubo esihlangane lalo namhlanje yukuba besilabadlali abalemileyo kanye labanyuse ukudlala kwisijeziso sokwephula imithetho yomdlalo wenguqu. Ungatholi yonke imiklomelo kube ngumnyama nje kuphela, kodwa ngiyathokoza ngendlela esidlale ngayo, njalo sesikhanyele ukuba sidlale kuhle emdlalweni wethu olandelayo esawudlala leqembu laseLiberia.
Iqembu leZimbabwe lihlezi liphezu kwengalane yesibaya sikaGroup G ngemva kwemidlalo emine lile miklomelo eyi-12 kuthi eleDemocratic Republic of Congo lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leCongo Brazzaville lona ile miklomelo emine, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elijeke amanye engalaneni yeleLiberia, kodwa ehlukaniswa yikuba eleLiberia selasuswa kaningi. Kula maqembu amane asephumelele ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshansi zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo, njalo lawa angabalisa ele Madagascar lona okuzaba ngokokuqala ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON. Amanye amaqembu asephumelele ngabalisa ele-Egypt, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Iqembu leZimbabwe elizavakatshela ele-Liberia emdlalweni walo olandelayo ozadlalwa ngenyanga ezayo ekaLwezi, kuthi emdlalweni walo wokugcina lizemukela ele-Congo Brazzaville emdlalweni ozadlalelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ucwaningo phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho luqhubekele phambili namhla, ababona lolu dlakela lusenzakala besipha ubufakazi. Iziphathamandla ze-ZCTO zihlangane lomphathintambo obona ngezisebenzi namuhla zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga azo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.